Patriotic Bill izama layo ukuthi abantu abamalunga emabandla aphikisayo bengahlani labantu abavela ephetheya kuma Western countries. Sibona ukuthi iZANU-PF nxa ingacabangela ukuthi umhlangano lo ngokugenqula umbuso weZANU-PF amalunga eCitizen Coalition for Change engazibona esephosela entolongweni ukube sokusiba yinto phela efana lekasikhala eyokwephula amalungelo oluntu. So umthetho lo siyawusola kakhulu, ngumthetho otshengisa ukuthi iZANU-PF lodlakela, umthetho otshengisa ukuthi iZANU-PF kayiguqukanga, umthetho otshengisa ukuthi isithembiso ezabekwa ngumnangagwa engakathatha umbuso ngoNovember 2017 isithembiso lezi zazingezamanga.
abeZANU-PF abayibo abawusekelayo lo mthetho bayakulandula ukuthi wephula amalungelo oluntu, njalo bayakulandula ukuthi uqondiswe kwaba mabandla aphikisayo labalwela amalungelo oluntu. Bathi uqondiswe kuzalwane zeZimbabwe ezisebenza lezitha ukulimaza ilizwe.
Ye, ngumthetho ofakwa ngabantu beZANU-PF abafuna ukuthi basitshele bona ukuthi ibale lithi patriotic licho ukuthanda iZANU-PF. Thina siyazi ibala le uthi patriotic kumbeni patriotism libala lesikhiwa elithi uthando elizweni, uthando ebantwini, uthando entweni yonke eyenzwa yiZimbabwe. Fande ukuthi nxa abantu bedlala ibhola nxa iZimbabwe ingadlala leSouth Africa, khonokuyani ukujabulela i-team yethu, ukujabulela inguqu, ukujabulela bona labana abadlalela ibhola, khonokuyana sikubiza sithi patriotism yesikhiwa. iZANU-PF ke isifuna thina sijabulele bona sithi ke yipatriotism, hayi thina sithi silamalungelo lokuthi sikhethe phela lokho esikuthandayo. Angazake sibanjwe ngamandla ukuthi sithande iZANU-PF kuyokuthiwa umuntu ongathandi iZANU-PF kakho patriotic. Thina ilizwe lethu siyalithanda, iZANU-PF hatshi asiyithandi. iZANU-PF yaletha i-ground kubulawa abantu besiNdebeleni. Ye, iZANU-PF yona iyiyo eyayisebenza labelungu ababeyibo ababephethe intambo zikaRhodesia. So khonoko ukuthi kuthiwa kube umthetho okuthiwa yi-patriotic bill ikwephula amalungelo oluntu. iZANU-PF nxa ingatshintshanga izenzo zodlakela ezokungananzi amalungelo oluntu akulanto etshintshayo. Ngaze kufakwe i-patriotic bill leyo, amazwe omhlaba azabe lokhu ekhangela ukuthi iZANU-PF ikhokhela njani abantwana beZimbabwe.